Umnumzana David Mtasa oqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla hatshi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla ZANPF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-snake park.
Ngubani owa wabona umbuya nehanda ngaphandle kokubona imfanekiso engaphumi kuhle? Ukhona osowake wabona ugogo nehanda na? Ngitshilo ukuthi asikaqedi ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kuqala ukuba silungise.
Umtaza uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
Okuthiwa ngabe social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi. Ekuqaleni sisenza leso isithombe babe sisola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana laye. Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANPF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi unehanda uqakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
Normally given the seriousness of the requirements of this statue, which is long overdue, I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good here.
Nxa sikhangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okwakumele silungiswe kudala, bengingasoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zigazayo.
Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyathi uthi akala lwazi kangako ngogogo unehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ukulondoloza amafa ethu, ukuqondana lakhona lokhu, ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
So it's part of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani waye emi kanje babe lo mfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olulocal government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlakana impalakazi kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lumsebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Decent Bhatshila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yabosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda.
Okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizwe ledlozi kumbe kwakulibizwe lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucace kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala nabo phansi bachaze ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalowo muntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkono uthi unehanda kasuye yedwa okumele ahlonitshwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Siyavuma ukuthi kulezinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe kodwa ukusifaka kwakhona into eqhakathekileyo sibini xa sikhangela ukulondolozwa kwe history yethu kodwa akumelanga kumele kumbuyane handa kuphela kumele sibone sika lobhengula silaso sifakwa kobulawayo sibone sika bomkwati sifakwa ngale duze lemperengwa lemathobo lapho babe sibenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabombuyalanda losekurugaguyu wodwa kodwa yaliwa ngomuntu wonke
kodwa omunye osakhula emnumzana tafaza ujikandiwa uthi isithombe kasiqhakathekanga nxa kukhangelwa indubo ezibhekane leZimbabwe
kanti isithombe sakhona nyesana kokuqala sisincedani nxa sigayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayenza into zesithombe nyesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili basifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona bafake ngaso isithombe thina vele asimazi lonehanda wakhona
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashew loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu yikuchitha isikhathi abantu bakweli Zimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.